Ngemva kwemizamo yabathila bebefuna ukuthenga isakhiwo sahulumende weZimbabwe lesi, umeli womthethwandaba umnumzana Mone Funda Finva unqume ukuthi ithengiselwe umnumzana Arthur Tsimitalo Koplas ngezigidi phose ezine zamarandi 3,760,000 rands. Uhulumende weZimbabwe ubikwa ekewazama ukumisa ukuthengiswa kwalesi sakhiwo esithi uzabhadala imali yendleko ezahlangana le-AfriForum emthethwandaba ngalolu daba, kodwa yacina isithengisiwe ngoba leyo nhlawulo ingabonakalanga. Inhlanganiso ye-AfriForum ithi ngokokuqala embalini yezwekazi le-Afrika ukuthi impahla yelizwe ithengiswe phansi kwesinqumo somthethwandaba esithinta ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Igqwetha lenhlanganiso ye-AfriForum umnumzana Willie Spice uthi ukuthengiswa kwale indlu yeZimbabwe ekunumber 28 Sosbel Road, Kenilworth, Cape Town kukhombisa khona ukuthi kungephulwa amalungelo oluntu, ilizwe lingajeziswa lihlawuliswe kusetshenziswa imithethwandaba yamazwe angomakhelwana.
What we have now is an international human rights ruling.
Silakho manje isinqumo somthethandaba womhlaba sokujezisa ilizwe ebelisephula amalungelo oluntu. Lesi yisixwayiso esikhulu elizweni laseZimbabwe. Sikhombisa ukuthi izinto azimanga kuhle eZimbabwe njalo kufanele zilungiswe.
Ngo-2008, abalimi abathathelwa amaplazi ngodli bamangalela uhulumende weZimbabwe emthethwandaba weSADC Tribunal. Lomthethwandaba wethula isinqumo sokuthi uhlelo lokwabiwa komhlabathi eZimbabwe kuthathelwa abalimi abamhlophe amaplazi lwalungekho emthethweni, ngakho labo balimi kufanele bahlawulwe. Ngemva kokuba iZimbabwe ingasinakanga leso sinqumo, abalimi laba bacela inhlanganiso ye-AfriForum ukuthi kweze lolu daba emthethwandaba yakwele South Africa. Lwaqala-ke e-High Court lwaya e-Supreme Court lwaze lwacina luse-Constitutional Court. Yonke le imithethwandaba isithi iZimbabwe kufanele ihlawule laba balimi njengokutsho kumthethwandaba weSADC Tribunal. Kwalayo anjalo ukuthi ihlawule zonke indleko zemali eyachithwa ngabalimi laba belwisa lolu daba emthethwandaba. Limpahla eZimbabwe ithengiswa nje ngemva kokuba iZimbabwe yehlulekile ukuhlawula leyo mali eyasetshenziswa emthethwandaba. Umnumzana Spice uthi lobanje limali bezayabelana lelinye ibhanga laseGerman lalo okwathiwa lithole imali yalo ekuthengisweni kwale indlu yeZimbabwe. Okuqakathekileyo kibo kayisiso silinganiso semali abazayithola, kodwa ngumutsho walesi sehlakalo.
The important thing is the fact that the property is being sold.
Okuqakathekileyo manje ukuthi impahla yeZimbabwe ithengisiwe, njalo nokuthi ilizwe ebelisephula amalungelo oluntu lijezisiwe ngale indlela.
Uto sekuzalandela ukudinga umthethwandaba womhlaba ozaphawula inani lemali okufuze iZimbabwe ibhadale ekuhlawuleni abalimi laba ngamaplazi abo athathwayo. Ngesikhathi sohlelo lokuthathwa kwamaplazi, iningi labalimi abamhlophe babebulawa, betshaywa, bese kuthiwa baphume baphele kulawo maplazi belengise izandla. Imizamo yokuthi uhulumende weZimbabwe aphefumule ngalolu daba ibingakaphumeleli ngesikhathi sisiya emoyeni. Mele Studio 7 eJohannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.